Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 lwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
akumelanga yini amapolisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchaya kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingi maloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Amagqeda ambala atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Sibona amakhesi zokuhlukumezwa ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other. Crimes against each other. You are my cases amaningi sawabonayo lo education abantwana bexotsha ezikoleni nxa kungabhatheli school fees munye.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqa emhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Right of the Child. Kuhlelo Woza Friday liviki lomculi wengoma zomdumo okholo uStanley Nyathi odabuka eNkayi ecula eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha ambalwa atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona nodaba lwamapholisa abaphatha ngocuku ebahlukumeza bona besemsebenzini. Amagqwetha la ase ugwalo lwezikhalazo efuna amapholisa achiyane lomkhuba ukubahlukumeza nxa beqhuba umsebenzi wabo kanye lokwalisa uZulu ukutshengisela ekhonona ngokungamjabulisiyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethwele amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende nabezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Dlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirai Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchaya kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingi maloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqwetha ulandisa phezu kokuthiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi lele ndibophileyo litsho ukuthi asimelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Ngakade lilandela intathela izindaba ngamalanga aphelileyo lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebone ukuthi umthetho uyalandelwa ngoba kuqala phezulu siya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena ohle wabaqaga beseseGreenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomitshi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eyeYoung Lawyers Association of Zimbabwe YALAZ bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights The Yellow Society of Zimbabwe, ukukhathwa kwabo ngamapolisa kube yisimanga esikhulu njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAWU bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapolisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana yesanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo ezithiyeneyo lamhlanje baqoqe umhlangano wabatsha othiwa yisymposium ngesilungu. Benanza iminyaka engamachumi amathathu kwasungulwa ilanga lokuqakathekisa amalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele-UN Declaration on the Right of the Child. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abatsha abavele ezabelweni ezehlukileyo zelizwe babuye ngobuningi ukuzongenalo umhlangano owenzelwe eHarare. Umnumzana Maxim Murungweni wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for Children uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amalungelo abantwana eqhubekela phambili engaqakathekiswa.
Sibona amalungelo abantwana lokhu ephulwa ngabantu, kukhanya ukuthi abantwana bebeyenjisa abantwana bebancane, silesithi i-forced marriage, child marriage abantwana lapha eZimbabwe. Lokhu kusenzakala abayefaka imali eyineleyo ukuthi abantwana babe behambe esikolweni, abantwana babe bethole ukudla okuningi, besekuya indawo yokuthi bona abantwana baphiwe amathuba okuthi bebekwanisa la ubehamba emdlalweni besenza izinto eziningi labo, imbono yabo izwakala ngabanye.
Unkosazana Thobekile Sithole osebenzela inhlanganiso ye-Justice for Children eyakobulawayo uthi ukusilela kwemali lokungamanga kuhle kwesimo somnotho sokubangela ukuthi abantwana behlukuluzwe njalo bephatheka kumikhuba emibi.
Sibona ama-cases okuhlukumezwa ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. Yiwo ama-cases amaningi esiwabonayo lo. Education, abantwana bexotshwa ezikoleni ngenxa yokungabhadali school fees or other reasons, but into enkulu esibonayo yi-lack of imali. Abantwana sebexotshwa ngenxa yokuthi akulamali, and ngenxa yokuthi akulamali abantwana abasaye esikolo, so sebeyenza ama things like those parties or ama, you know, deviant behavior, especially ukutshontsha. There's been an increase abantwana betshontsha, bengena ezindlini betshontsha izinto.
Uthi ezabelweni ikakhulu abantwana babhekana lobunzima ekutholeni ingwalo eziqakathekileyo empilweni zabo ezinjengezokuzalwa loba ezokuhambisa.
Into esiyibone ukuthi i-birth registration kukhanya ngathi yinto ema-communities, yinto ekhulunywa ngabantu abaningi ukuthi abakwanisi ukuthola ama-birth certificates. Bengathi siyazama ukubancedisa sibatshele ukuthi ama-requirements ama-birth registration yilokhu, kodwa kunxabe siya khona ngale emsitheli befika betshelwa okunye, so begcine be-give up. So ukusela i-birth certificate, it affects okuningi. It's just not ukuthi awula birth certificates, it affects education, it affects access to justice, it affects okuningi njengomntwana and i-right to identity yomntwana.
Uhulumende yena uthi uyasekela imizamo yonke yokuthuthukiswa kwamalungelo abantwana ngokwethula imithetho ebanikeza amalungelo ngokugcweleyo. Wasungula njalo lesikhwama sokubhadalela indleko yemfundo yama-school fees ebantwaneni abaphuma emulini zabaswelayo lentandane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Odokotela bezinga laphansi ama junior doctors abaphiwe amalanga amabili izolo ukuthi babuyele emsebenzini ngemva kokuxoxwa nguhulumende bathi kabasoze benze lokhu ngoba uhulumende elokhu engakangezi iholo labo. Odokotela abedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa ngemva kokungenela kwabezinkonzo, uhulumende usuke wababuyisela emsebenzini izolo esithi kumele babe sebeqalisile ukusebenza kungakedluli amalanga amabili. Inhlanganiso emela odokotela laba iZimbabwe Hospital Doctors Association ithi amalunga ayo kasoze aphindele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhwezi iholo lawo. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabanamali yokugada besiya ezibhedlela. Njalo bathi abasoze bamukele imali ethenjiswe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association isilobele amapholisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kodaba lweholo eHarare ngeviki ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga alinhlanganiso udokotela Ngqabutho Dube osebenza esibhedlela sempilo yena othi imali abayiholayo incane kakhulu.
Plus or minus $800 for senior doctor from in a dollar way hold a plus or minus 2.8, so which means she reduced almost a quarter now of what it was about. In there was a moon to corner lap, I would say, who goes there, going to work with it, who can be run a doctor interpenetrate. A man directed now a cupugile, a man rate, a council now a cupugile, a man build won't get it, a cupugile. Uyo uthi nxa uvele uhola imali adu ihola 2 years or 3 years ago ifika lokhu ngakanjini vele ngeke wenelise ngoba even the fuel layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamuhla I think $17-18 a litre kudala ngesalarate yale yayisesekudollar something. So umuntu wakhe uthi poverty data mlane erivisiweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yayiphinga imali engananti, but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu, amamotshari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi, kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo umubi sibili. Izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi akungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphephisa. Kodwa laba balamacondition akade ayenelisa ukuthi baqale bame bayokwelashwa ilangayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabe usomnene. So ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu baye bebalutshwana ababona izigulane, ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omnene. Ngakho-ke ezinye zingabi zokuphila okuhle, abanye bagcina betholakala lapha emhlabeni. Isifiso sethu siyukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibili kakhulu, i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphethe baphile basile.
Lo ke ngudokotela Ngqabutho Dube, omunye wabodokotela bezinga laphezulu ama senior doctors abaphakathi kokukhalala umsebenzi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umkhuba wokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eyokuzibazela engasimali uqobo usubhahile edolobheni lakoBulawayo, osekuthiye abathenga lokuthengisa imali ngaphandle komthetho osiphatheleni bethwele imikhono ekhanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakoBulawayo sekubhahile, osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero Okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakoBulawayo uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Ah, mina ngazi lokhu ngithengisa khona phansi. Ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lo muntu. Ye, kusheshsha ngovalo ngoba uyakuzwa omunye lapha uzwe sithi khona uchaza ngovalo lokuthengisa nje abusa. Ah, loba singaphisi singanikwa ulwazi lokuthi yabikhayele kanjani.
Umnumzana muzi wakhe moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Hayi imali zamafekhe zikhona sibili ngoba lapha thina esisebenza khona siyakisizwa abantu bekhuluma omunye wezwa sikhuluma sithi hayi ngihlangane layo lami lapha sengishayiwe ngefekhe. So into ekhona sibili asontuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo ngibona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lo khona lo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So ukhanya into yona le ebahlupha kakhulu so uyibutsotsi sebe badinga indlela zokunjani ezokuphila. Ya lapho ke khona ikholobunzima khona njengathi thina imbangela yakhona iyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe. Nxa kuyukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenze. So ngibona ngani khona lapho okulenkinga khona ukuthi amafekhi la umuntu engasebenza uyahola ucabanga ubusela ngingakucabanga.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lomoyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Ah, siyababona amafeka abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ngokuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba banika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemitshina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingasizeqiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala benemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka endlula ithumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lingakhohlwa ihlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kuhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi. Ithumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singaka esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lilolonga umthetho ozakwalisa amalunga edale lephalamende lakwele Melika asekela umthetho kamongameli Donald Trump wokusekela uzibuse wele Hong Kong ophikisa ukubuswa kwalelo lizwe ngele China. Umongameli Donald Trump ubonakale izolo kwele Afghanistan uhambo alwenze engazisanga muntu esiyafisela abezomvikela beMelika abakhonale ikhefu elihle lokubonga usomandla ele Thanksgiving lapho azise khona ukuthi bayakhulumisana labesiTaliban ngodaba lokumisa ukulwisana. Ilunga ledale lesenethe leMelika iNew York Senator Chuck Schumer ubike ngokusungula uhlelo lokulwisana lohlupho lokugonga kwenani labalimi abazivulalayo esigabeni sakhe. Ukungasebenzi kahle kwemitshina ebheka indizamtshina zisemoyeni okwenzakale ngomvulo kubikwa kubangele uhlala ngesiphangiphangi kwengatsha zomvikela emhlanganweni abawenze bephansi kwedale le-Joint Operations Command kumbe JOC ngamafitshane. Akula ndizamtshina kade zivunyelwa ukungena kumbe ukusuka elizweni ngomvulo. Lokhu kubangelwe ukuthi nxa limtshina ingasebenzi kulakho ukungena lokusuka indizamtshina elizweni kungaziwa muntu okungafaka ilizwe engozini. Inhlanganiso ebona ngokwenyuka lokusuka kwendizamtshina emagcekeni awendizamtshina e-Air Traffic Controllers Association ithi ihlezi itshela uhulumende ukuthi athenge imitshina emitsha ngoba ekhona isimidala kodwa lesi sicelo asikhangelwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Loba laphana kwakukhulunywa ngesisikeli sombuso kwakushiwa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamtshina okwehla kulokuphapha bafakwa kwisigaba ama-service aqakathekileyo. Bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isisekelo sombuso vele sithuna ngokwakho ngaso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi. Lokhu abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi kuqakathekile ukuthi i-Civil Association yana khona eZimbabwe leyana e Traffic Controllers Association bathathe amalungelo awo bayasebenzisa.
Sike sezwa eminye imbiko ethi kungakwakubangelwa yimtshina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu. Ubona njani khona?
Yolo lingaba liqiniso ngoba phela uyazi ukuthi imitshina vele ihambelana lendege leyana yimtshina edulayo kakhulu. Ekuthengweni wayo kunokudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu ababebeduzele umhlangano we-ZANU-PF yibo abanikezwa i-business yakhona sebethenga imitshina leyana engasebenziyo kumbe ivela ngaphingapha. So akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe linimanzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imitshina yalezi nsuku kabalayo. So ukuthi kuyatshayisa amakhanda odade labafowethu abasebenzayo ama-air traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo nxa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqwele Highlanders uHendrik Pieter de Jong usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuba babuye ngobuningi ukuzolisekela emdlalweni walo oyifinal yalo nyaka yomncintiswano wenkezo yeChibuku elizawudlala lelenkezi Platinum Stars kusasa kwaBulawayo. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke indlela ziqonde enkundleni Papa Fields kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-Highlanders ezanqikelana khona lelenkezi Platinum Stars kudingwa intshantshu zalonyaka ezomncintiswano we-Chibuku Super Cup. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uDe Jong utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba abalandeli beqembu le-Highlanders bazadlala indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu lona elile minyaka embalwa lingazake liphakamise isicoco.
Iqembu lethu yilo elila abalandeli abaningi elizweni njalo nakusasa ngilele ukuba iningi labalandeli libe belisekela thina njalo kumele bahlalele kusukela umdlalo wokuqala uzofika emaphethelweni.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali iqembu le-Highlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano ukuthi kusigaba se-quarter final linqobele FC Platinum nge-3 kanya ikanti kusigaba se-semi final iqembu le-Highlanders litshayele ze-PC Caribbean nge-1 kanya. nakwelinye icele iqembu lengezi Platinum Stars lona linqobele Mushwane Stars nge-2 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, kwathi kusigaba se-quarter final linqobe iqembu le-Black Rhinos nge-5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa, ekanti kusigaba se-semifinal iqembu lengezi litshaye le-Harare City nge-7-6 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu le-Highlanders ligcine ukuphakamisa isicoco esizwayo ngomnyaka ka-2015 lapho elinqobe khona ele Chicken Inn nge-1 kanya ku-final yenkezo ye-Net1, ikanti iqembu lengezi Platinum Stars lona liphakamise isicoco se-Chibuku ngomnyaka ka-2016. Loba kunjalo uDio nguthe utshele abafana bakhe ukuba bengakufake engqondweni ukuba sekule minyaka embalwa leli qembu lingaphakamisanga inkezo, kodwa bedlale bezikholisele nje umdlalo.
Sengibatshele kaningi abadlali bami ukuba bakholise amalungiselelo esiwenzayo silungiselela umdlalo we-final. Baphinde njalo bakholise ukudlala u-final, ngoba phela lo mdlalo uyafana nje leminye imidlalo. Umahluko kuyikuthi wona kumele ube lempumela ehlukanisa amaqembu omabili ekupheleni kwawo.
Nyakenye iqembu le-Triangle lilo liphakamise isicoco senkezo yeChibuku ngemva kokunqoba ele-Harare City nyime le-Studio 7 koBulawayo ingu-Joseph Njanji.
Woza 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 Friday liviki silomculi wengoma zomdumo okholo Stanley Nyathi odabuka eNkayi esebenzela kwele South Africa. Asizwele xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe lisemzansi ngokuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculi esilayo kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
Le albumu yi-albumu yokuqala ngqa. Ngikhiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Ithayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful, njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizwe azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa koBulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane eprimary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa i-Everlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-acapella.
Ngiyesilaye namhlanje uhlelo Wozo Friday mawusanda kusidoba. Wezwele sifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kunequmbu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lowo, ngikunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobuningi, bawuthenga ngempela ngobuningi, namanje basawufuna. One of my songs lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-albhamu lizobe lingelesibili.
Siyabonga Stanley Nyathi obexoxa ke lo Ezra Chisa sibanda kuhlelo Woza Friday. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake sikwane ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha ambala atshengisele eHarare lamhlanje khonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqe umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivaleliswa igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Remember that's called